Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-6 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyelilunga le-MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khonale amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama South Africans wona izalwane ze South Africa abahola ama 50,000 rand a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo iminimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kule mibuzo ethi kanti vele imoro yona izakhiwa na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le-MDCT uMnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela uMnumzana Mike Bima lo Obet Mpofu. Bemukelwe njalo uMnumzana Blessing Chebundo umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha home ekhaya program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. UMnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla le-MDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7 uMnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angiyabona eZimbabwe kunesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine inhlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-NDC lamanye nje ama-factions izixa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ke linyilango zathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani nonazibani sebaphendukela njalo. Kuliqiniso ukuthi zenkotozi izanu PF yenze there, but abantu abakwenza kababona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hayi nami kulokunye engikubukayo ungaso necessary ukuthi ngokukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amamuhepute ya leadership yendiphele.
Kodwa ungasinika ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla lezanu PF?
Umbuzo wakho unzima ngani? Umbuzo kuyabala ukuthi ngithi wena indaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengothi kwe-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla angiboni kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina what I'm saying ukuthi sekile sikhathi eside ku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akulanto engiyi-achivileyo ku-opposition politics. Ngiyaphikisa nje ngoba ngikhona ukuthi So ngibona ukuthi hayi neminyaka yami le 15 20 years ngokuthanda kwaNkulunkulu kuye kunye oyikufisa ukuthi ikwenze niku government ngono ngihambe phansi kombuso kapha kumnankagwa ngiyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimpakawu uyavumelana nako lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition sebelandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla le-ZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Ukuthi abantu batho njalo but ungakhangela ubaba umnankagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo nyikho enobakhona abantu bayo so asincedisaneneni ubaba umnankagwa lapha khona simncedisenane lapho esisuka ku-opposition sifake kulokhu amandla ethu esilawo from opposition sekwenzelayo ubaba umnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesinisikhathi awuzuzi lokho bele kuzuze.
Sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla le-ZANU-P F umnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uza kwenzani usuka lapha?
Namhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba uba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe the 5 years eyimemba.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla le-ZANU-P F ose wayelilunga lebandla le-MDCT osekuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwean community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapho, izalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini abalazwe ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhatshi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugade esemsebenzini, kasoze le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiparlamente ye-South Africa, sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badiport. So yikho lokho esikuphakamisayo thini ukuthi sile zisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingela maphepha kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengela maphepha bengasabi lawo ama-off days ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqala athanyethanyele endlini abesetshayisa ngabo-10 nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho twesihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi lwasenzile i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha elayelaphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza ema-kitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala abantu laba vele angeke ubaxotshe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama bengamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu bayabhadala izikwelede zemota balabantwana ababafundisayo bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali bese besala le mali isikhathi esiningi ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo kanti khona kumelthi nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000 yikho sisithi thina ukukhompasetha ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngokuhulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhla ka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kuminyaka edluleyo efika yona phose isithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla ejiyeneyo lalapho okulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imall esasitshelile ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle kube lezinto ezinengi ezenzakalayo kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimota ziqalise ukubana zingene laphana khona egodini kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimall le esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokubana imijova ingene isebenzele khona pha. Sananzeya futhi kwakhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana but ekuqinisweni ukubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimota zithwala endaweni ezirong nxa abantu bengalandela imithetho kakhulu bona abemjova lalaba abahamba imota ezingane imishikashika labo bengabi khona ukubana bagange beqhubethe abantu endaweni ezirong sibona ungathi hhayi i-congestion izakwehla ehla ngoba imoto sezithwala abantu laphana ikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi libus terminus lendawo ama vendors asoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyane sasikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imoli njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima umuntu abantu bawuthendulele okwalesi sikhathi ngoba siyananzela ukuthi ihlupho esibala lezimbabwe yikuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngasokufakelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so ke ungananzela ukuthi khona okosokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu sebeyaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagcobana ngalezi moto zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxa abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili ibus terminus kumbe imithobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isikade lokukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabhey ayenziweyo khona nxa ungena egotini ngale kwakhona uzathola ukufaka amazinge sale ndawo vele ezingalungiswanga ezinye esule ezikhanye mbone kwezindawo kulotshani okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuleyana indawo so ke kunzima ukuthi ngathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwana esikubonayo kwi-bus rank lama-bays lawana angakeneli angakafiki enambeni yakhona kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ngibona ngathi leyo mall iza kwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso kungabe sakha hayi asitshengisi ukuthi i-mall silaba layo masiya nxa singaba layo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzayo singayiboni engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhubo sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe i-mall izaba khona ngoba labantu abaningi ayisikho kade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least akujove isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Hello student njani masakazi baka student baka student save nanya jabula nge-news elizibala elizibala kahle ngathi siphuma njengoba ziyimina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga ukuthi usengezo chabanga usethengisile lizwe selithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi trip C eka sengezo chabanga ukuthi yaphindibe khona seyithengisile sephelele la uzombona sekuzana sekhulumela izano kumbe sekhulumela sekhulumela yipi kodwa ithengisile lizwe usengezo chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalubani uyavakatsha nje usengezo chabangu noma ehamba emathebeleni ebona abantu egijime bemgijimise lwaso muntu lo kaso muntu ayiqala mbingelele umama umampala uviolet impala ozalwe embembezi iyozala kompala umntwana msuseni mbingelele labafowethu abase-South Africa mbingelele labafowethu abase-Johannesburg ngikhonelias ndlovu ndlala ivillage 26 nendlovu ivillage 26
Studio 7 ngingelele ku Studio 7 ya wona uchabangu lo lokhaliphani phugeni wakhe lo hayi lento kade beyifuna hayi siphumelele impela izano ke silempande ezivula leze bilazo ngoba ushamisa wayevele esemshake wayeshekisile izano izano vele wayeseyikhulu kuyiquma impela nyanya ayiqede uchamisa nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo chabangu bevusa izano vele ibisizifele nje izano hayi sengezo chabangu hayi liyayimotsha izimbabwe lihluphekisa abantwana basezimbabwe sengezo hayi liyayimotsha izimbabwe shem and lokade likufuna selikutholile ke izano ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke ezimbabwe bakithi hayi sizohlupheka zizana zezimbabwe hayi iyajabula izano ayijabule mpela izano ngoba iyasho isiwinile kambe izincintisela ihamba yodwa kambe izitshayela ihlombe izano ayi kuzophelelaphi lokho kwezano kodwa kukho kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le esiyibonayo ezimbabwe
ihlalibonani basekazi bakathi Joseph 7 ngalinjani lonke hayi mina ngiyaphila yacela basakazwe ka Studio 7 ke libali audio yami like fika kuChabango bo hayi uChabango sekusobala ukubana li client lezani PF isiporori sezani PF akelintili ukubana uChabango wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali ayisibo bafunwa ngabahlali bafaka ngichamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo ikubantu akufanele bezivuze khona ukuthi behle bebona uChabango lo isiporori sezani PF ende futhi uChabango ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele oluthando lawe uChabango noma uhamba ngapi noma usiye toilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebeleni
mbingelele kubasakazi labo bonke abamameli be Studio 7 igama lami nguPatson Sibanda wasendayini yasemguza ngiphawula ngodaba legugurawunde lo olusemlonyeni wabantu olusematheni indaba yegugurawunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi ime engakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawundi sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeni lemashonaleni ezama ukuthi hlanzi angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebeleni yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe that isibone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama uhlanzi into ezimbili ezingeke zizapha zahlangana
Studio 7 njani bantu bakithi ukhuluma nguHedrick Nyathi weZimbabwe's Protest for Change hawo bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabango ya mfowethu lapho khona ucupha isitshwalo yasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi ithole 2/3 majority hayi kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabweans maZimbabweans lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singeneni emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle vele sokumele lapha siphakameni singenene emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabweans akusekho okunye sisakulindile la izanu PF sisihlukumeze kakhulu sinje nje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silwele inkululeko yethu amaphoyisa amayisibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulala ukuthi silwele inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo lizwe ngelethu aswelabo labo mnanako ngiyabonga mina
salibonani salibonani Studio 7 siyabonga izindaba ezifika zona siyabonga kakhulu lo khulumayo ngomhlanhla ngiphuma eMbombeshwana esigabeni sakomakona okokuqala ngizolingelela ubaba wami uChuma osazenze mithi mdlala wami uberayidi la okhona wathanda kakhulu umdlala mdlala uqeyi uNkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uChamisa sithi phandi ngoChamisa khohlwenini ngoChabango Chabango ufanana nje nephepha kuzanti yazi ukuthi iphepha kungasika moya liya eMpumalanga liya le ungajikisa eNtshonalanga liya lapho so lo wasimthathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngaba bantu bonke nje bayalandela uChamisa sikwazi ukukhipha izani PF ngoba uChamisa uyabonisa ukuthi into oyifunayo uyayazi just nje ukuthi usikude ejongena lo uChabango uyabonga
siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani Vuka Phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani ulamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathaza lebholo uqathaza hey madoda kithi usengezo Chabango wena lo elimkhulumela ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani lidla imali egazi lilandela usengezo Chabango lusehluleka ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe izano PF la ifake eChabalala kithi ngithi eChabalala nasikaze sina sibuswe izano thiwa uyikhansela siyaqala ngentweni la Khaliphani mhlole lisenzelana lo usengezo Chabango mali ufuna ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani ake liphume likhampeni nje iphatheni siselingenu ke ake likhampeni li-CCC yena lihambe kubantu khona bona abantu bazolidla lamakhasi ukuthi libonte abantu balinyanye kanjani nabantu baka Khalipani Phukeni lo sengezochabanga.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi ngifona ngifaka icomplain msakazi. Anginandaba ke njenge public figure, ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini okunye kabe kungamanga ngiyavuma. Okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa. Ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso bukaChamisa abuhlale ngoba yiproperty yephatha. Angikaze ngakhuluma ubuso bukaChamisa mina, angikaze ngosuku oliyi-1. Ngiyafisa ukuthi uma umuntu ezoyenza i-accusation ngami abe sesithi ngelanga elinje nangu Phukeni sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso bukaChamisa, angikaze nje langa eliyi-1 and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho. So ma befuna ukungigcona mina, icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha. Lelo licala lami ngiyalivuma anytime, lingangigweba ngakho konke lifuna ungigweba khona. Kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini, hayi angicabangi ukuthi kulungile lokho msakazi. Kodwa ke hayi bengijo nje angisakhaleli mina, ke sengikhalela umphakathi ukuthi ungaabhuzwa ngaleyo ndlela ngabalaleli. Mina ngesavi ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu, and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimi ngendlela engibukeka ngakhona. So hayi kodwa ngendlela esidegenerate ngayo nje abantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga. Siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu, uNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe, awaphile iminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe. Nababi ke hayi siyabubonga lobo vubi kuNkulunkulu, kodwa mangizivuka mina esibukweni angijabula ngemisebenzi emihle kababo sezulwini. Ngiyabonga msakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo, iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizangqikilana leNigeria kumdlalo wama-semifinals e-Africa Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi, iIvory Coast izadlala leDRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le izakuba nzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kaNcube oStudio 7 uxoxa lomnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla sezifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo abinanye nabinje phasha. Uyananzelela ukuthi wonke wona lawo maqembu omabili acabangani ayathikaza bayaxegaxeka. But indifiso bitem ukuzothu ukuthi ezinkulu zaphinda ziqala nje zingani ukuthi ziyaphuthi ukuthiphelela ingeyiyefika kulesi zanga sezinshifa sezinkulu. Ezokuhle kakhulu abafana be-South Africa abanginake qabe ngambatatarisa. Ngibona ngani ngomdlalo ozabe nzima kakhulu labathuba amalutshwana. Akumangalisi ukuthi ziyeke sometime kumbe zibuyele ziyeke-shootout. Kodwa-ke iNigeria ilabadali ababukhali phambili, kuya ngokuthi ngubani ozathatha asebenzi amajoni.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulo yabe phandle amasapotana yikho sokuyifakela bekhona sebekusimo lesiyame esitho ukuthi sebehlangene baba imbumba lamasapotana ilize lonke nje linemba wabo lezi zizathu engikuchazela. Lanxa kungaba yibinanjani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufaina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka.
Kuzima kodwa njengoba sengilitshenile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufaina. Ngapha ku-South Africa le-Nigeria angeke ngatsho owakathi ngathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyehlangana mhlawumbe i-Ivory Coast. Kanti i-Ivory Coast ingayela ukuwina ingayela ukufika kwe-final, kutho ukuthi uzayo naphakathi kwe-South Africa le-Nigeria ngamnika ithuba lokuthi aphakamise inkesi nxa amahosi engafika mfinal. Nxa efike kwifinal hhayi ngenkalakatha yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiphile phinde asiboni indlalo leyana yabo 3-0, 4-0 eyamagoli amaningi hhayi mnandelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbeni namhlanje ntambama ngo-7:30.